Esikubona ehlelweni lolu lokubhaliswa kuvota ikuthi iningi labantu belingakwazi ukuthi uhlelo lolu lukhona, njalo sinazelela ukuthi khona kulabanye abathi khona bazwa ukuthi wancawawo wabhalisa ngo-2018 kuyona le ACT Biometric Voter Registration System, kumele uyebhalisa kutsha. So kungani kule singathi ngesikhiwa i-misinformation engabe i-circulator ikakhulu kumbe kuma WhatsApp lapho, ukuthi abantu abangani abasazwisisi ukuthi kumele benze njani. Okunye ukuthi khona abantu abashaya ikakhulu abalazithupha, njalo into ekhona ukuthi abantu abaningi bathi khona ukubhalisa ukuvota, lokho ukuvota vela kusincedi ngalutho, kodwa thina nje ekhaya vote city asikhangelisiseni i-delimitation process, ukuqunywa kwezabelo ngekuhambisana lenani labantu ababhalisa ukuvota. Esikujoye ukuthi njengoba iBulawayo ile 12 constituencies, kungaqunywa ngendlela ama constituencies alama no numbers ayoyona, so kungasala kule 9 esikujoye ukuthi asibe le representation eningi ku parliament. Njalo sikunanzeleleyo ukuthi khona abantu abaningi lo hlupho lokuthi kuthiwa ama proof of residence. Sesinaze ukuthi izolo kube amagwegwe ngalesigcine sesting commissioner of oath umfundisi ade nguyede sesayinela abantu, ngoba abantu abathathu sibili besebebuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bokwela commissioner of oath ongabasayinela li form yokudeclare ukuthi uhlala ngani.
Sesikhangela zona lezi ndawo ezibekiweyo singathi ziningi kakhulu yini. Sesiqathanisa la kuqala ukuthi abantu bebesiya e-farm one koBulawayo ngomzekeliso, seziziningi ukuthi abantu bayenelisa ukuthi uhlelo lolu balufinyelele kakhulu.
Uhlelo lolu lukuhamba kahle kakhulu, njalo lonke sizama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziluthathe ziregister ukuvota. Ama turnout endaweni ade sibhoda kizo namuhla, especially ama wards, ama constituencies la labantu abalutshwana, abantu balesifiso sibizo ukubhalisa ukuvota, njalo sibona ngani amalanga ehamba sizaba labantu abaningi abazabhalisa ukuvota kuseyaphambili. Kodwa esikuqathekisayo ukuthi information ezigabeni kayihambe yi-information eqondileyo, njalo ama-registration centers ikakhulu ekhaya sikhangele kakhulu ama-registration centers lapho okulama lone registered voters onjengabo Mpopo Maphelandaba, onjengabo Magwegwe, onjengabo Ntumbane Makhandeni, yize sikhangele kakhulu kizwe, esigxile kakhulu kizwe ukuthi sizame ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi babhalise ukuvota. But sikunanzelele ukuthi each constituency ibile one machine, one system kuphele yokubhalisa ukuvota. For example, nxa iMpopo Maphelandaba umtshini wabo usendaweni eyodwa eGampu Primary School, so ukuthi abantu abasephela ndaba ngapha babezamelela ilanga labo lize lifike, kumbe amalanga abamabili ukuthi azafika ukuthi bebhalise ukuvota. So sifisa ukuthi ngabe bekusenzeka ukuthi ama machines la ebe maningi kakhulu, kwenza ukuthi abantu bekwanise ukubhalisa ukuvota khonapho ncabe bethole information, kulokuthi simelele ukuthi khona ilanga lakhona lize lifike ukuthi umuntu ayebhalise ukuvota.